Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C. Olambulela ku-Studio 7, ngolwesibili mhlaka 21 kuZibandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla eliphikisayo leMDC, umnumzana Nelson Chamisa uthi bona njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisa isimo kwezombusazwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yabagaya impuphu eGrain Millers Association of Zimbabwe batshele abayithengisayo ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni. Idale leSenethi kweleMelika seliqalile ukuthonisa icala eletheswa umengameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abenhlanganiso yabagaya impuphu eGrain Millers Association of Zimbabwe batshele usomabhizimusi abathengisa impuphu ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni besithi bakhangelele ukuthi lube nganeno kumaviki amathathu alandelayo nxa bengaqala ukuthenga umumbo phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abejimazi bathi bancedisana lohulumende ukuthi kuthengwe umumbu phandle kwelizwe ukuze abantu bangabulawa yindlala ngoba impuphu kuyikudla okumqoka elizweni. Umnumzana Nqabuto Moyo ovela kunhlanganiso yejimazi uthi bakhulumisane labo somabhizimusi abathengisa impuphu ukuthi kube lesivumelwano sokuthi izatholakala njani lula.
Bekuyikuthi sihlangane lama retailers ukuze sikhulumisane sivumelane ngokuthi sisiya phambili impuphu iyabitholakala njani emagross ezitolo lokuthi thina sibazise as Grain Millers izinto sesizenzile ukuze impuphu itholakale kuhle usiya phambili, ikakhulu ukuthi sesiqalisa ukuimport umumbu sincedisana le government ngoba ukuze sisebenze sort as private sector asingeke senelise ukucover everything. But nxa sincedisana legovernment lohulumente sizingenelisa ukuthi sithole umumbu ukuthi abantu bonke bathole impuphu. I-subsidy program yiyo eyahlala ikhona. Ukuthi i-price izakuya ngaphathesi lami angila mpendulo yangakhonokho.
Umnumzana Winos Dube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, uthi babikelwe ngemizamo asebeyenzile abe-Grain Millers Association of Zimbabwe.
Ubungumhlangano lapho nje wangade besitshela bebikela ukuthi bona njengenhlanganiso sebenze imizamo yokubana bazuze ukubana bangenise umumbu abawuthengayo bona ngemali zabo abantu abakubhizinesi bawungenise ezweni bezogaya impuphu ithengiselwe abantu. Yikho-ke bebehlangene lapha lalaba bamabhizinisi abaye babathengisayo. Isivumelwano sithi sona akuzanywe ukwenziwa izinto ngonanzelelo olukhulu kuzanywe ukuvikela ukubana i-product leyi impuphu leyi ibonakale isithengiswa ngemali ezimqoka sithengiswa ngaphandle kuzanywe into kezihanjiswe ngendlela efaneleyo ukuphume.
Umnumzana Dube uthi okuthokozisayo ukuthi uhulumende lokhu eqinisa ukuncedisa ama-millers ukuze bathole umumbu abantu bathole impuphu.
Kuhle kusithokozisayo ukuthi uhulumende ulokhu eqinisa ukubana uhlelo lwakhe lokusubsidiza ayiz ukuthi ancedise ukungezelela ukuthi abantu senzele intengo yeneliseke ebantwini uzaqhubeka eyenza kuma-millers bona abanoma umumbu lawo bezidinge. Yikho sikhangelela ukubana impuphu kayibe khona abantu bayenelise ukuthi bayithenge njalo ibe lokhu impuphe ethengiswa ngemali eyeneliswa ngabantu kungenxa ukuthi sinanzelela udubo olukhona ebantwini imali yona lesikhuma ngayo kayikho iyahluka abantu bayithola njalo sikhalela ukuthi abantu makwenziwe impuphu yeneliso umuntu wonke ngoba ikudla oqadile eZimbabwe wonke umuzi yonke indlu kufanele ibe lempuphu ukuze ibone ukuthi iyaphila kulabo abathengisayo ama-retailers sicela kube lobuqotho
umnumzana Reason Thembe Thembe ongusomabhizimusi uthi bebekhangelele ukuthi intengo iguquke ukuze labo bathole imali engcono
expect besikhangelele ukuthi iprice one ipricing yempuphu ichange anje so that we can have a benefit lati sizuze something then the distribution yakhona as of now the distribution is very poor impuphu utholakala only to from ama black market ama shops as sell so sile about a month singela impuphu and impuphu utholakala ku black market kuphela and they are selling for cash kuphela nxa ungela cash awuthole ikhangelele ukuthi government layo isincede khonapho ku distribution and the pricing system ukuthi khona thina asizuze esikufanele ukuthi sikuzuze iprofit and distribution.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphiwe Ncube ofunyenwe iStudio 7 elayinele ukuthenga impuphu uthi bahlukumezekile ngokusilela kwempuphu ngoba okunye ukudla kuvele kungasathengeki.
Kulusizi ukuqeda isikhathi eside silinde ukuthenga impuphu njalo nxa uyithenga emkambo omnyama iyadula kakhulu. Khathesi sivukele ukuyalinda khonapha asazi kumbe izabuya namhla impuphu.
Inhlanganiso yeGymers iveze ukuba izimisele ukuthi ilwisane lendlala esimemetheka elizweni kubangelwa yokuswelakala kwempuphu bencedisana lohulumende ukuthi bathenge umumbu ngaphandle kwelizwe. Lokhu kwenze labathengisa impuphu babe lethemba lokuthi labo sokuzaba ngcono ukuthi bayithole benelise ukuyithengisa ezitolo zabo njengoba ibingasatholakali ngaphandle komkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi budi njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Idale lesenethi kwelemelika seliqalile ukuthonisa icala elitheswa umongameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kwahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi abafunwa libandla lamademocrats elithi kunengi okufihlwa ngumongameli Trump obikwa evimba abanye bakhe ukuthi bethule ubufakazi obungenza ukuba asuswe esikhundleni. Umnumzana Mitch McConnell, umkhokheli wedale lesenethi webandla lama-Republicans, uthi kumele abachuchisi abebandla lama-Democrats banikwe ilanga lonke lokuchaya icala abalethesa uTrump, njalo labamele umongameli bamvikele okwesikhathi esifanayo. Abebandla lama-Democrats bafuna kubizwe ubufakazi. Abafakazi abanjengomnumzana John Bolton owayebona ngezomvikela kuhulumente. Lo mnumzana Mark Malvani, umqondisi wenhlelo ehofisini kaTrump, abathi balwazi mhlophe udaba lolu ngoba bazama ukumvimba ukuthi amise uncedo lwezikhali okwakumele zinike ilizwe le-Ukraine. Umongameli Trump kubikwa ukuthi wayefuna ukuthi umongameli Zelensky wale-Ukraine avule icala lokuthi uHunter Biden, indodana kamnumzana Joe Biden, wadala inkohlakalo kwele-Ukraine ngesikhathi esebenzela inkampani yokuphehla umlilo kagesi kulelo lizwe. Abakubandla lama-Democrats bathi umongameli Trump wenza lokhu efuna ukungcolisa igama likamnumzana Biden okukhanya engani uzancintisa laye kukhetho oluzayo. Umongameli Trump uyakuphikisa lokhu esithi abakubandla lama-Democrats lokhu bezondele ukuthi wanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2016. Abanye abake bathoniswa edale le-Senate bekhokhela ilizwe le-Melika bagoqela umnumzana Richard Nixon lomnumzana Bill Clinton. Ukuze sihlaziye lolu daba, Ukips the West to 7 uxoxela umnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele.
Baya step ngestep ngestep according to indlela amanye ama impeachment trial ezakala ngakhona in the past sengathi eka Bill Clinton mostly ngoba yiyo engathi yenzeke noma kusokuleminyaka engu-20 engamachuma amabili yenzakala kodwa basebenzisa bafuna ukusebenzisa ama rules asetshenziswa ku impeachment ka Bill Clinton kodwa okhona ungazwisisani especially masukuya endaweni zama abafakazi la ngoba ngathi ama Republican afuna nje ukuthi into yakho yenzwe first past vele iba acquitted u Trump kodwa ama Democrats hayi imani kancane kumele sibize abafakazi la ngoba kulento eziningi ezingakaphumeli egcekeni ezaziwa yilabo abantu okumele ukuthi ba-interrogate under oath ukuthi bazini nalokho okwenziwa ngu-Trump.
Singathi-ke ubona zani abafakazi bayabizwa kumbe hatshi?
I think eventually bazobizwa ngoba i-Senate izogcina ivota ukudecida khona lokhu ukuthi babize yini abafakazi and already kulama Republican ambalwa asibonakale engathi ila ama Republican esithi bakuma states la abangekho safe khona ama moderate states okulabantu abaningi aba both sides thina bangama independent sort of so babona ukuthi if banga vote ukuthi kungabi labafakazi bazohlupheka mabe bebe kankasa kuma election dazayo khona ngo-2020 kuma states abo so I think bahambile bebuyele kubreak le bebethethile bebuyele kuma constituents abo bayabuza abantu babo ukuthi yini ababona kumele bayenze. I think abaningi bakhona bazwakala besithi hayi abafakazi bafunakala. I think benzela ukuziprotekta bona kuma area abo.
Lo ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa lo Kips Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Umkhokheli webandla eliphikisayo elemovement for democratic change umnumzana Nelson Chamisa uthi njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisisa isimo kwezombusazwe elizweni ezikhokhelwa ngumlamla Nkunzi othembekileyo. Ngasikhathi sinye umnumzana Chamisa ubeka umongameli Emerson wethesa umongameli Emerson Mnangagwa mlandu wokudonsela muva engafuni ukuxoxisana laye lanxa yena eseyenze imizamo embalwa ukuthi bakhulumisane ngokweqiniso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Wemukelwe ngenjabulo enkulu uChamisa ekufikeni kwakhe eStandard Hall emzini weMbare eHarare lapho obekulomkhosi wokwethulwa kohlelo lwebandla lakhe oluzalandelwa lonyaka owe-State of the Agenda of the Nation Address. Lo mkhosi obumele wenziwe ngeviki ephelileyo udluliselwe phambili ngemva kokuba amapholisa ethe asaphatheke ngendaba zokuvulwa kwesikolo. UChamisa utshele abaze kulomkhosi ukuba yena uyafisa ukuphatheka ungxoxo zokudinga indlela zokuqeda inhlupho uZulu abhekane lazo kodwa inkinga yokuthi umongameli Emerson Mnangagwa nguye ongafuniyo.
Uko atiende ndawa imimi kada kundiende kunotamba kuinda muherisa dzamutekwe pandinonyura ndambedzwa
mina ngiyehlala lapho engazimhlophe ukuthi kule ngozi ngisazi ukuthi kule ngwenya yelakho kungiginya. Angithi liza ngibuze ukuthi vele bengidinga lesi sibene silengweni. Sisiva esilengweni akasingena. Kungakho sathi thina yenzani lokho elikwenzayo. Ngase lithela welelana kulapho esingakhulumisana khona. Uyabe ephume kuleso siziva esilengweni lami sihlangane. Mina ngimile ingwenya iphuma emanzini ukwenzela ukuthi ingaze yangiginya.
Kodwa uyemba phansi ngenduku ethi akayi kuphatheka kungxoxo eziqhutshwa ngaphansi komanyano wenkokheli ezaphatheka ukhetho lokudinga umongameli. Owe political actors dialogue Pollard. Imizamo eyenziwe ngowaye ngumongameli wakule South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi lokhu ingayindawo njengoba elokhu engakaphenduki njengokuthembisa kwakhe nyakenye aze abuye eZimbabwe uzadinga indlela zokubahlalisa phansi bendawonye. Unobhala ohlangothi lwabasakhulayo kuMDC uOstalos Gift Siziba uthi bayakusekela ukwala kukaChamisa ukuphatheka kungxoxo zePollard.
Ya, kutalo kuasi ngoba thina ku reload silendele zahamba ngayo eyeza khamisa Zimbabwe phambili. Thina njenge movement for democratic change siyahamba ukukhulumisana okumediatwa international community.
Emazwini akhe uChamisa ukhuthaze uZulu ukuba athathe amanyathelo okuzikhulula ebugqilini abhekane labo esebenza indlela ezinje ngokutshengisela ngokuthula kuthi kusiyafika uNkwenkwezi lonyaka sesilungisekile isimo elizweni okungumcabango osekelwa nguSiziba.
Kusiyafika umethi na njengabatsha sesiphiwe i-direction ngumkhokeli singakadluli iviki ebuyayo siyabe sesitshengisa ukubana amazwi kaPresident umongameli wethu wazwile njalo siyaphambili ngohlelo lwethu lokutshengisela lohlelo lokuthatha ilizwe kubantwini abatshontsha ilizwe ngokhetho luka-2018.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Hadebe isakhamuzi seHarare upha umbono wakhe ngenhlupho ezibhekane loZulu.
Sidla kabili singadla iporridge ekuseni sesimelele ukuthi sidle ngama-1 sesinatitiye ntambama siyadla futhi sitshwala sitsheba ngombhida inyama sathenga sakwanisa ukuthenga inyama yadula.
Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDr Nkululeko Sibanda usole kakhulu ukwenza kumapholisa ewabeka umlando ubangela ukwesaba kuZulu obelesifiso sokuzaphatheka emkhosini walamhla okwenze le nani lababuyileyo lehla kancane.
Njengoba uPresident Chamisa ke watsho phambilini ukuthi ukhanya ngani lokhu esesilakho sokukubi ukwedlula lokhu okwakusenziwa langabahuquluzi uhulumende kaSmith weRhodesia ngendaba yokuthi nasemgwaqweni ngibone la izolo nje bekade kukhulunywa ngakho bekuthiwa khona bekulamapholisa ngemva kwamapholisa kwaba lamasosha ilizwe kukhanya ngani selibuswa ngesisosha. Asanga sikubone lokhu ekubuseni kukamgabe bonke, asanga sikubone njalo kusenzakala kangako ekubuseni kwabahuquluzi benotho.
Inkulumo kaChamisa iza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa laye esemba phansi ethi yinye kuphela indlela yokukhulumisana kudingwa indlela zokuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe ayiqalayo yena phansi kohlelo lwePollard. UZulu obesemkhosini wanamhla ubehlabela ingoma ezigcwele usizi ngesimo ilizwe elibhekane laso kwezomnotho nakwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, mthokazo muhle Zimbabwe muhle. Ukhulumayo nguMike Hobe. Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakala ezikolo okulezifundi ezileviki singafundi ngenxa yokuthi ababalisi bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Lokhu kubisela muva na impilo yabatsha. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Mthokazo muhle Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 p.m.
Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State uthi ilizwe lakhe kwelemelika umnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe lakhe selizasungula inhlelo ezithile zokuphathisa umkhokheli webandla eliphilisayo kweleVenezuela owazinika isikhundla sokukhokhela lelo lizwe uJuan Guaido esithi wanqoba kukhetho lwanyakenye. Inkampani yendizamtshina yakwele South Africa ye-South African Airways yethule umbiko izolo isithi lanxa ibhekane lobunzima indizamtshina zayo zonke lokhu ziphapha zisiya emazweni wonke evele zisiya khona lapho inkulumo zokuzama ukuthola uncedo kuhulumende ziqhubekela phambili.
Umthethwandaba omqoka owe-Supreme usuphe isinqumo sokuba nxa ubulesikwelede
kungakafiki umhla ka 22 Mbimbitho omnyaka odluleyo uyenelisa ukusibhadala ngokulingeneyo mathupha kumbe 1:1 ngesilungu ngemali yalezinsuku eRTGS dollar. Lesi sinqumo sahlulelwe inkampani yeZambezi Gas Zimbabwe ehanjiswa inkampani yeVNR Baba emthethwandaba ifuna isikwelete sayo esedlula i$3 million. IVNR Baba yabhadalwa isikwelete lesi ngemali yamaRTGS okwabangela ukuthi iye emthethwandaba ngoba isithi iqilibezelwe. Lesi sinqumo sitsho ukuthi wonke umuntu olesikwelete esathathwa ngemali engamadola eMelika usezaphiwa isingamadola awe RTGS. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo leMDC uthi kubuhlungu nxa wakweleta umuntu imali yohlobo lweUS dollar usuyibhadalwa isingama RTGS.
Athi bengakwenza maybe ukuthi bathi bona nxa uyiphiwe iRTGS kodwa ayibe equivalent ngerate evele ikhona ukuthi uyenelisa kuyathenga i-US dollar. Soko-ke ubutsotsi-ke buswela-ke osebenziwe nguhulumende-ke tshontshela abantwana beZimbabwe izimali zabo akwaziyo ukuthi abakweleta ngazo, ngoba singananzelela uhulumende ulezikweleti eziningi, ezinye zama-local authorities, ezinye zama-companies, yabe sekwazi-ke ukuthi sizabhadala-ke nge-TDS imali engathengi lutho. Isinqumo-ke esibuhlungu kakhulu lesi ebantwini-ke abathathole izimali zabo zingama-US sebephiwe ibhond.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba seBinga North edalele ePhalamende. Kesizwe amazwi akhe.
Into ekhona ngeyokuthi-ke wena nxa usiyayiphiwa leyo mali, yebo ye umthetho ukahle nxa usithola ngaleso sikhathi imali kwakuyi-1:1, kodwa-ke leyo mali kathesi ungayithatha nge-1:1 kutho ukuthi khona wena owawuboleke umuntu nguwe oyabe ulahlekile in terms of ivalu yakho. So-ke also kusitsho ukuthi khona nxa ngamboleka imali ebhenki ngeminyaka yona leyana yabo-2018 kusehla kuseya phansi idola lise-1:1, sokusitsho ukuthi khona mina nxa ngiyibisela namhlanje nxa ngamboleke 20,000 US dollars kufuze ukuthi namhlanje ngiyibisele i-20,000 bond kumbe RTGS. Ivalue yakhona ungayikhangela yona leyo kutho ukuthi imali yakho wena owawubolekise umuntu iyabisiwe ngevalue edlula i-25%, iyabisiwile by over 25%, kutho ukuthi vele yabe ungasela lutho, yabe ungasoze urecove i-capital yakho wawuyifake ngaleso sikhathi kulowo muntu. So-ke kutho ukuthi kulabo ababolekayo hhayi yinto enhle, kodwa kulabo ababolekisayo ngibona ngani yinto embi. Nxa kuyikuthi amabhizinisi amaningi eZimbabwe ayebolekile, sokulula-ke ukubisela leso sikweledi. Okufana nokuthi nxa kuyikuthi khathesi umuntu mhlawumbe wayethenge i-stand ekhansilini, ikhansili yamcharge ngama-US dollars ngaleso sikhathi, kuyakuba lula-ke ukuthi umuntu khathesi leso stand esikliye ebhadala imali zakhe kumbe ngama-services kumbe kuyini ekhansilini, kuyakuba lula. Kodwa ekhansilini yona ngokwayo eyanika leyo service akusoze kube lula, mbona ngani kuyakuba lokuthi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi isinqumo lesi sizavimba abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni.
Ya, iqiniso yokuthi nxa sikhangela umthetho welizwe jikelele isikhathi i-natural justice embona ngathi nakungcono kuyinto enhle ukuthi nxa umuntu elesikweleti engathatha isikweleti semali yangaphandle kumbe ngamarandi kumbe ngama-US dollars ufanele ayibisela ngemali yakhona, ngoba yiyona imali eyasetshenziswa ngumuntu wakhona, umuntu akunikeza imali yakhona. Isinqumo lesi siphambanisekile, asiyo sinqumo esiqondane lelizwe eliphumeleleyo. So akumanga kuhle, amboni ngathi isinqumo sakhona silungile.
Isinqumo lesi esethulwe lamhlanje sethulwe ngumahluli uJustice Luke Malaba, ehlezi labehluli uSusan Mavingira lo Nicholas Mathonsi. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Ngolandela izulu lesikhukhula elidale umonakalo omkhulu eWange ngomgqibelo, iningi seliqalisile ukuthola usizo lokudla lezembatho oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo lanxa lubikwa lungeneli. Imuli ezifika amatshumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 zihlaliswe e-guest house yenkampani yeWange Colliery kanye lelokitshini leCinderella. Iningi lalezimuli zivela kuward 9 elwendulo, njalo sixoxa lo-Councillor Fanny Chirwa walindawo ukuze sizwe okuningi okwenzakalayo.
Yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zonalezo wayabahlalisa endlini yezethekele ekuthiwa yi-guest house eWange. Thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijimagijima ngoba lokhu lithembisa ukuthi lingabe libuya okukhulu nokuningi ukudlula indlela elibuye ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangela ukuthi lingabuya izulu leli.
Kodwa like labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yezulu. Yes, yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana lesitolo esiade sigcwele amanzi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bebevalile izolo.
Kahle kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu limile line kakhulu kwesikhatshana esingaba ngamahola amathathu kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi. Liyone kakhulu number one ezindlini zeColliery, laphinda lawona eMpumalanga laseCinderella eWangebheli kule amanye amarodi lawo nje asuka aqhuphunwa nje izulu. Kusukela bangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala izifuyo?
Emakhaya akuzange kube lolazo kakhulu, but libe linengi ukuthi lingenele nje ngaphandle kwalabana abayakhe izugwana zenkukhu eziyabe ziphansi njengoba suke bahlala nalontu olinikanalo.
Uxolo asenelisanga ukulinika ingxoxo yethu loCouncillor Fanny Chirwa. Ukhansila kaward 9 elwendulo eWange, lapho abaningi okuyiba bathinteke kuzulu lesikhukhula abathinteke khona, njalo abahlezi e-guest house yeWange Colliery. Kodwa lo bekhuluma-ke ngomnumzana Shadrack Goliath Kativu oweWange laye esixoxelaye ngumsakazo wethu ekuseni. Sizalithulela-ke lolo daba kuhlelo olulandelayo ekuseni.
Akuzange kune and for the past 2 days izulu lakhona laliwa lichaye mbijana, kodwa abantu lokhu bekhona e-guest house laphana abahanjiswe khona ukuthi beyahlala because asikabi certain ukuthi lingachaya futhi lizaflada okungakanani.
Bathola ukudla okweneleyo lempahla balethile yini abantu?
Abantu sebeqalisile ukuletha kulama-organization ama-churches labantu nje around ababaphathele ukudla impupu o-cooking oil isitshebo. So sokungani kungcono, the situation is in terms of ukudla. Indawo encane i-guest house encane, so ngabantu ade bephiwa one room ukwenza ukuthi behlale nje for okuyisikhathi khonoko okuncane nje.
Imuli yonke ifakwe endlini leyodwa?
Ehhe, ngama-3 rooms but it's just still one room.
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba yini?
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba, kodwa indaba yamabhuku ilokhu isafuna uncedo. Amabhuku akakwani kuze amabhuku abo anethwa lizulu. Ama-exercise books ikakhulu yiwo abahlala lawo endlini. Bakhona abalahlekelwe ngama-certificates, ama-birth certificates, ama-certificates omsebenzi. Bakhona abalahlekelwe ngama-certificates lawa njengabo-birth certificates.
lo Councillor Fanny Chiroga Ward 9 elwendulu siqoxelaye esewange olivalelisayo ngusithandekile mhla
yalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.